indlala esilawulonyaka asiyijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakazi bayibona. Ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala. Ungamdonsela eceleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange, mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Pho-ke ezinye izithelo ezinjengemkhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 7 nelubhane lapha kumbe ngithi emathebeleleni North labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso leyo abantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyukuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisa usisi ngoba umntwana uzambona esejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umuzwe sekhala ngokuthi isisi sakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba sibili ukuthi imihloliso izathi siyaphela, mhlawumbe abanye abantwana bekulekile. Okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi, ikhaza esilalo asilijwayelanga. Ikhaza lifuna esiswini kukhudumala, and into engayenza esiswini kukhudumale yikuthi umuntu abe suthi. So abantwana bathwele nzima, bayatshaya likhaza bevele belambile. Asazi ukuthi sizayiphutsha yini imihloliso singazange sihlanganele ingozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlubulweni mina engiwo ngapha eMathebeleleni North zinlutshwane kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezilabazali abenelisayo ukuthi baqoqa abakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo, yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa-ke thina simfanisa lo mzali othi ngesikhathi sendlala yena afika osemakhrosa labangani bakhe. Sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, afika athi hayi namfana akulela abantwana mina indlala ingaze ingibulala kusela ndawo, kade ngiyakwazi ukuthi udlile. Basuthi ngabakhangela bonke abantu abakuhulumende, ngazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, ngabantu abasuthiwe. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakathi sikhuluma kanje emtatheni. Sikhangela ukuthi uhulumende nga umuntu ozwela abantwana. Nxa i-social welfare siyangena ezikolo iyanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokho esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge wonke, badinge isitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo-athosi uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.